Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 18 Lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa bazama ukuvimba umnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe eNkayi.
Abantu bezanu konke bagcwele yonke indawo ukuze bemise, kodwa thina siyaphambili.
Amazwi kamnumzana Julius Malema webandla le-EFF kwele South Africa awukuthi kasoze alahle akokuza, aduduza abeZimbabwe, kodwa abanye besithi bengakhohlwa ukuyalungisa ekhaya.
Noma kungaze bakunika imvuthulo kezinye ematafuleni, kodwa ngeke wafa wahlonipheka. Njalo nezinto ongazenza empilweni yakho azingeke zifane nalezo ongazenza nxa usezwe lakho. Yiko ke baqinisile mabethi masingalibali ngokwemukelwa lokuvulelwa izintuba.
Inhlanganiso yezindaba e-site ibhadalela ukulungisa inwele ngemali engamadola emelika angamachumi amahlanu abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
So bani ngisimele belungisa inzipho up to i-value enganye $50.
Kulabantu abayithobamunembili 8 ababhubhe ngemva kokungqikilana kwebhasi lemota yohlobo lwetanka ebithwele amafutha ezimota duzane lekaloma izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa babikwa bezame ukuvimba umnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe eNkayi. Emfanekisweni kamabonakude osezandleni zeStudio 7, abasekeli bebandla lezanu PF babonakala bevimba umgwaqo behlabela ingoma ezithethisa uChamisa. Abantu laba kade belihlekana bebethwele njalo amabhakane alotsho ukuthi izijeziso zenotho kumele zesulwe. Kodwa uChamisa wenelisile ukungena emzini etshiyeneyo ekhulumisana labalandeli bakhe. UChamisa uphakathi kohambo lokukhulumisana labalandeli bakhe ezigabeni zelizwe lonke. Useke wahamba esigabeni seMaswingo leManicaland. Kuliviki usesigabeni seMathebeleland North. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo seseziva usithumele amazwi alandelayo.
Lapha ke eNkayi njengoba libona besile ehlelo senu lapha esihlangana khona ke abantu abatshiyeneyo ama-community leaders ukuze sibonisane ngendaba yenguquko kule ndawo. Liyakwazi izikulwane zeZimbabwe le-Afrika yonke ukuthi indawo le indawo efuna ukuthuthukela iye phambili, indawo elegasi, indawo ele-coal, kodwa abantu balapha bayahlupheka. Into ebesibukizozibona ukuthi sikhulume labantu sibekwazi isimo esisendaweni le. Yikho sibuye lo mongameli sibabonile abantu bezanu bevala indlela, babone amaphoyisa emuva kwamandla yawo namapolisa ablokize indlela. Abantu bezanu konke bagcwele yonke indawo ukuze bemise, kodwa thina siyaphambili ngenhlelo zethu. Ngoba esikulandileyo la eMathebeleland North ikuhlangana ukuthi uPresident Advocate Nelson Chamisa ihlangane lezi zukulwane zendawo yaseNkayi leMathebeleland yonke jikelele.
Lawo-ke ngamazwi umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalo seziva. Amazwi omkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters i-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema awukuthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekelwe ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshwe abantu bokuza kwele South Africa amukelwe ngabanye abeZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi baningi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akashiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiye zombusazwe ayihlale ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuze athole amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omunisipala abedlula amachuma esithupha 66 lapho amabandla wonke ehluleke khona ukunqoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kulamabandla amabili amatsha athi Action SA le-Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Le ngenye izinto amabandla la ayiqakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulwe imingcele eyafakwa nguhulumende oncindezelo e-Africa futhi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
I need to tell them to leave. Bakhala bekhala ngeqiniso ngwananzelela iCovid le kulahleki balahlekelo imisebenzi eningi kakhulu okhoza khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho ingakho namhlanje bekhala ngokuthi amaforena abathathela imisebenzi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi bakusekela kakhulu lokho okuchiwo libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene lembono yokubambana lokubumba i-Africa ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxoshwe, athi abantu bangaphandle abafuneke South Africa. Amele okuhluke kakhulu kulalokho okumelwe libandla likaMalema le-EFF.
Umnumzana Gretman Qwebu laye uthi vele kubi ukuxophana abantu bengama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe bekuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema ulibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba ngu-Afrika kutshona. Njalo uyabonisa ukuthi naye umu-Afrika wazala kuzokazi lase-Afrika. Busumangala ke mawubona abanye abaholi base-Afrika bezonda omunye umu-Afrika. Uzibuze ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba baphila kubo umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha babuya kobo-Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala komakhelwane kokuphela. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Kusenjalo kulabanye abathi lanxa amazwi kaMalema encomeka ikakhulu kwabeZimbabwe kumele bengakhudumali komakhelwane bakhohlwe ukuyayakha ekhaya. Lokhu kwenzakala kulodaba lokuthi abeZimbabwe abaphiwa incwadi zokuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni ama-special permit asephela umsebenzi kumele avuselelwe na kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi amazwi kaMalema la awasoze abangele ukuthi aswele usekelo njengalokho ukwenzakala kukhetho olusanda kwedlula na.
Kubalekile emtini ongumkhokheli ukuthi abe leqiniso ngento ayithembisa abavoti bakhe. Abavoti bangempela umuntu obathembisa amanga bayamazi nomuntu obathembisa iqiniso bayamazi. UMalema ngokuma echatshalazini acace ukuthi yena abantu bangaphandle ucabangani ngabo kuzokwenza ukuthi ahlonitshwe. Yebo bakhona abazombalekela abambalwa not abaningi abazombalekela abangaze balichasa ibandla lakhe bangaze balivotela ibandla lakhe bezondiswa ikoloko kodwa ke abazukuba baningi abantu abanjalo abazukudala amahluko ngoba uma ubheka ukhetho lolu sandukwedlula ukwehla kosekelo olutholwe ngamabandla ezombusazwe ikakhulu le-ANC akulani lokuthi bacabangani ngabantu abavela ngaphandle. Kusuke nje abantu baphelelwa luthando lokhetho and kwasekusezeka abantu abamnyama bahlala bangayivota ngesimo somnotho esikhona phakathi kwelizwe kodwa esingenani nokuthi kunabantu abavela ngaphandle noma abavela kuphi. Yikho ke usekelo olutholwe libandla likaMalema iEFF ayibonisa ukuthi lwehlile yebo bekucatshangela ukuthi luzokhuphuka kakhulu ongasenzakalanga kodwa kalwehlanga okusho ukuthi noma bekhona abangabe bengasamvotela ngabaye bavotela uMashaba lo Action SA kodwa ke labo abangasavotela uMalema akudalanga mahluko oyangaphi uma abantu bengazuza bonke bayovota njengalokho akadejwa ukwenza usekelo lwebandla lwe-EFF aluzukwehla
bakhona abathi abokuza ikakhulu abeZimbabwe bengazithabisi ngalokho okukhulunywa nguMalema ngoba kumele babuyele ekhaya bayokwakha uthini wena ngalokho
yebo lokho kuliqiniso akukhathalekile ukuthi bangaze basemukele kangakanani abantu baseMzansi kodwa sinezindaba zethu ezezwe lethu okumele zilunge noma kungaze kube mnandi njani emzini kodwa kumelanga umuntu akhohle izwe lakubo ikhala kubo kumele aye ayowavusa amanxiwa kibo kulunge kube njengalokho ngoba awuhlonipheki mawubhace ezizweni noma kungaze bakunika imvuthulo kezwe ematafuleni kodwa ngeke wafa wahlonipheka njalo nezinto ongazenza empilweni yakho azingeke zifane nalezo ongazenza nxa usezweni lakho yiko ke baqinisile mabethi masingalibali ngokwemukelwa lokuvulelwa izintuba
lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Inhlanganiso yezindaba eyesite ithi uhlelo lwayo lokukhuthaza abantu ukuthi bayobhalisela ukuvota ngokubapha ithuba lokulungisa inwele zabo nxa bengenza lokhu luyaphumelela kobulawayo ngesinye sezigaba selizwe ezilenani labantu abalutshwana ababhalisela ukuvota. Imbiko esiyithole kumabandla ezombusazwe ithi idolobho lakobulawayo lilakho ukucitshelwa izabelo zokuvota ama-constituency amabili kumbe amathathu ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu ababhalisele ukuvota. Umqondisi wenhlanganiso yesite umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi bapha amakuponi okulungisisa inwele angabiza amadola emelika amachumi amahlanu i-$50 ngamuntu munye ubhalisela ukuvota.
Uhlelo lolu sananzelela ukuthi abatsha abarejistu ukuvota abaselandaba lakho sasesibakhuthaza ukuthi kona ozahamba erejista ukuvota ehlale edorobheni lakobulawayo siyamnika umvuzo ikhuponi lokuthi elungisa inwele mahara so balungisa inwele belungisa inzipho up to ivalue engange US$50 okuyimali eningi kakhulu ngoba uyakwanisa ufake iwivi yakho ifunayo istyla esibe sihle ulungise lenwele zakho umbe uphotha amadredi abafana bayagela mahara bethinta inwele into zonke ezinjalo uhlelo lolu lwamukele kakhulu ngelakutshona kuphithizele emahofisini yethu lapho abantwana bezothatha-ke amakhuponi lawa ngathi lathi kusimangalisile ngendlela abantu abareacte ngayo ngoba sasicabanga ukuthi mhlawumbe bazatondatonda kumbe bengabuyi kodwa-ke kuyathabisa ngoba babuya ngobuningi and into esithabisa kakhulu ukuthi ubuya-ke khulayo abaleminyaka abo 18, 19, 20 okuyibo abantu esibakhangelela ukuthi berejiste ukuvota ngoba yibo isikhathi esiningi abakade bengafuni ukurejista ukuvota so September bazaqhubeka belokhu bebuya ngobuningi okuzenza ukuthi abantu abaningi kobulawayo berejiste ukuvota ngoba kule ngozi yokuthi ibulawayo ingaluza ama-constituency amane nxa abantu belokhu bengavoti ngobuningi bengarejisti ngobuningi.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yesite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus akhwelile phakathi kwamahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lambili 52 ababanjwa igciwane le-coronavirus kwabhubha oyedwa ebulawa yi-COVID-19. Kumanani alabo ababanjwe igciwane leli abangamachumi amabili lanye 21 ngabalithelelwe ezikolo. emaswingo kulabalichumi abalithelelwe ezikolo ukuthi emashonaland east bayisithupha abahlanu ngabezikolo zemathepeleland south
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abayithoba minwe mbili ababhubhe ngemva kokungqikilana kwebhasi lemota yohlobo lwetanka ebithwele amafutha ezimota duzane neKadoma emgwaqweni osuka eHarare uqonda kobulawayo izolo ebusuku. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi utshele leli phephandaba ukuthi kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 abalimele kakhulu basiwa esibhedlela. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi imuli kamuyi umnumzana Simon Khaya Moyo ivumelane nomongameli Emmerson Mnangagwa izolo kobulawayo emzini kamuyi eHillside ukuthi uzabekwa emathuneni eHeroes Acre ngomvulo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasebenza ukwakha izakhiwo abane babhubhile ngemva kokudilika kwesinye njalo isakhiwo kwele Nigeria. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki amabili kwadilika isakhiwo esilamastezi angamashumi amabili lanye. 21 esawohlokayo kwabhubha abantu abangamashumi amane 40. Umphathi ntambo ele Melika ubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukwele Kenya lapho azaqhuba khona inkulumo zokumisa ukulwa phakathi kukahulumende wele Ethiopia labesigaba seTigray. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sakazi unjani ngicela ukuphawula ngodaba lolwesiluzwayo lweParliament ukuthi isiNdebele ngani se abasithandi ukuthi sikhulunywe lapha kaba sifuni imfato abantu bakithi esiNdebeleni baba le problem kwasekuqaleni ungabafica bebahlanu kufika ishoni elilodwa bayantshintsha bonke bakhuluma isishoni uma ungathi likhuluma lelo shoni liphendeke esiNdebele kuyathi tribalistic and into leyo iyasilimaza kakhulu njengesizwe sakithi komthakazi esamaNdebele ukuthi thina lothu limi lufanele ukuthi ngabe yilo lichabalalayo ezabanye indimi zikhulume kubuhlungu kakhulu lokhu msakazi sekudingeka amadoda laphana eParliament azamela ulimi lwakithi kumbe sicine silandele yena umqondisi sihle sithi kuqunywe sikhulume ulimi lwethu sodwa ngoba angeke kwenze ukuthi kukhulume isishona kodwa isiNdebele singakhulumi hayi kuyabe kungayenzi lapho kungangcono kwehlukwane bakhulume bodwa lwabo ulimi lathi sikhulume lwethu msakazi linto iyasilimaza and kumele ithathelwe amanyathelo
salibonani basakazi beStudio 7 igama ngombonyana wonyoni basakazi ngicela usizo eredweni yabantu eredweni ethembakalayo ezimiseni nomkhulu ngidinga ubaba okuthiwa ngu-Elfast Sibanda wasenkaya kodwa angazi ukuthi inkaya yakhona yiphi yendawo lo ubaba bathi wayehlala endaweni yasemagwegwe kodwa anginasiqiniseko ukuthi imagwegwe leyo i-new noma i-old magwegwe kodwa bathi kusemagwegwe wawathatha abathandayo sisa bathi uNothani Nyoni eminyakeni yabo 2008 khona lapho uthandeneni kwabo ngathi baba nomntwana haleluya. So sengathi umuntu obaba ngiyamdinga kakhulu yena wasenkaya ukuthi wayesebenza kuphi angikwazi enginawo information yiyo le musi ngoba bathi lo mntwana njalo lo mntwana lo ungathi uyahlupha le makhaya le. So uma besithi bahamba hamba bebantwini uthi ukuthi aluba uyabona ubaba wakhe lo kuthiwa ngu-Elifasi Sibanda wasenkaya. Ngiyacela mhlawumbe ungabe enolwazi lele ndoda okuthiwa ngu-Elifasi Sibanda cela ukuthi engithinte kule number ethi 0710963776. Iyabonga msakazi, sengathi singaluthola losizo ngoba lo mntwana uyahlupha kakhulu kodwa siyafisa ukuthi le nsizwa siyibone. Indoda yakhona mhlawumbe ingabe 70 something, ingabe 79 77 khona lapho ngoba udadewethu yena waye umuntu wa 81. So ngicabanga kwami lokhu kucabanga kwami kodwa hhayi lokubonakala emagwegwe nyumagwegwe lapha nyumagwegwe. So baba subaya baba lo mntwana. Ngiyabonga msakazi, amen.
Bathala kusitio 7 njani obingelelayo nguThabanqoma ofana phasile esigodini. Nomlayezo lapho kubaba uMqondisi Munye uthi kuye upresident wethu apha njengoba abantu besithi lento ayenzayo ayicaca ukuthi uyenzani nje kudalokhu. Ngangithi kuye nje engapheli umoya akayenzi into yakhe eqhubekeyo phambili, thina khona siyamsapota siyamthanda njalo. Usibanelizwe hhayi akame kancane laphana uzophambanisa nje kuphela akame kancane esiwini. Ngithi kuye ubaba uMqondisi Munye lapha ukuthi akasukumi esithathu esiwini esihlasile ngamandla laphana ukuthi labo abakhulumayo kusasa kube yibo abagijimayo beyobonga laphana uma seyenzile izinto zayenzeka. Mina ngilokuthi abantu uma ngiyezwa lutho ungabe ngiyisa nje bethile into engiyenzayo ngeke iphumelele, ngiyenze iphumelele. So ngicela lokuthi ubaba uMqondisi Munye abaprovele umo laphana.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 labalaleli abathanda u-Studio 7 VOA Ndebele. Ngithi bantu bakithi siyawubona umsebenzi omuhle liwenza. Ngenenza hlala ngikhuluma ngakho loba ngingaba mubi ngokukhuluma ngokuyimi kwami kuba ngumthwakazi. Bantu bakithi ngithemba ukuthi ubuningi bethu kathesi sibona into eyenzakalayo kwelizweni laseZimbabwe, ikakhulu thina abantu bakomthwakazi. Asibe nimbumba, sibambaneni, sibe yintoni, sazini ukuthi okwethu lapho sesithi siyakufuna sibe sesikufuna. Kungabi lo muntu osifakela umgoqo, kungabi lo muntu osizavuma ukuthi esidayivethe ingqondo esenzeni esenzeni. Asipheni umfokamoya indlebe zethu esilazo, simlalele. Kuzaba lula ukuthi siphume kule igibhithe esikhayele esikuyo kodwa Zimbabwe umakhanjo
ngilibingelele sizwe sakithi. Mina ngihlangana nincube ngilapha eJohannesburg. Ngifuna ukuphawula kakhulu ngodaba lwama-sanctions lapha. Ngivumelana la iZANU-PF mayithi ama-sanctions selimaze ilizwe. Engikukhangela kakhulu ukuthi-ke ama-sanctions lawo ngoba efakele ama-individuals namakhampani ama-individuals lawo siyacacanga kusobala ukuthi-ke wonke umnotho welizwe bawuthathe bawuqoqela kulawo ma-individual bawuqoqela kulawo makhampani okuyiwo ahluleka ukufunctiona ngendlela e-right. So kuyakhomba kusobala ukuthi libone inkohlakalo ekuma-politician akithi ukuthi imi kanjani ngoba umnotho onke lo usendaweni eyi-1 kubo labo bantu labo okuyibona namhlanje asebe fightela for i-survival yabo namakhampani abo abanganandaba nje lokuthi kube nezinguquko ezithini. So ke into fanti nga siyayibheka ngeswe lukhalo. Yebo baqinisile impela ama-sanction wona alimazi kodwa ke ikakhulu amakhampani nalawo yiwo ayinkinga kakhulu ayenza ukuthi-ke umnotho welizwe ungafunctioni ngoba iZANU-PF system le iyiwuva shouthi bawuva yonke into eselizweni ingene kibo kusystem yabo. So uma isikube kusystem yabo wonke umnotho lo awusakwazi ukurotata ubuyele back to ebantwini ukuthi bawusebenzise bayawuva futhi bawuvele outside country.
Bazali labalaleli lezihlobo zonke nje u-Studio 7 abasakazi bethu abasakaze indawo ezimnandi kakhulu, ngiyalibingelela lonke ngegama leNkosi. Awu lihlale injalo isaziso kumnandi kodwa uNtungamile osithandekile bonke uChris Gande. Awu siyalibingelela lonke kakhulu ngothando olukhulu, hlalani injalo lingathi nabasakazi bethu. Lawo bonke abalaleli bengadinwa, sibambane nini ukuze sisusizane u-PF yunisigebe ngelizweni kuphela ikungukunosela utamabandla wonke kabe inhliziyo yonye moya munye kuze besuse isithathe sesizana PF undebelo okhulumayo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ekuqhubekeni kokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kwele Melika, uMongameli Joe Biden usecele ikhomishini ebona ngezokuthengiselana e-Federal Trade Commission ukuthi icubungule ukuthi akula bungilimbane obenziwayo ngokuqonga kwentengo lokhu na. Intengo yokudla le mpahla kwele Melika isiqonga mihla lemihla. UBiden ulobele ikhomishini le ukuthi kulobufakazi bokuthi kungaba kulokucilibezela ukwenziwa ngabanye abathengisa amafutha la. Sixoxele landela ukwenzakala kwele Melika uMnumzana Difa waJabi Bhango Dube saqala ngokumbuza ukuthi ukuqonga kwentengo yokudla lempahla lokhu kungaba kubangelwa na ikwehluleka ukuvuselela umnotho kukamongameli Joe Biden.
Uthi umbuso kamnumzana uJoe Biden nobukhande ukuthi yiwo owenza ukuthi isimo sibe ngalesi ngalesi simo esikiso kulamalanga noma kulezi nsuku, angiboni ukuthi kungabe kuliqiniso lokho. Ukuthi kuze kufike esimeni lesi sikiso ikakhulukazi seinflation kulezi zathu eziningi kakhulu. Ifuyeli ezamafutha ziyabandakanyeka ukuthi kungabe kungezi zinye zomthelela ikakhulukazi oyiwo ongumgogodla yonke into. Kodwa ke nxa singakhangela iMelika lapho ethola khona amafutha ayisikho lapho ethola khona ilizwe elifana labo England lamazwe lamanye aseEurope awatholi ndawonye lapho ethola khona ilizwe laseMelika. Ngizaphumzekela into njengeEngland amafutha iwathola amazwe afana labo Norway lakubo Midlithi khona ngale lapho bathola khona icrude oil yabo okungayisikho lapho okuthola khona ilizwe laseMelika. So inflation le mbandela eminingi kakhulu okuhlangela lesimo esesibe kiso esizabe sibheke enkulu kakhulu kwezomnotho ngenxa yesimo kade sikhangelane laso isimo secorona sesayenza ukuthi izinto eziningi zingasebenzi, ama factories amaningi angasebenzi. Into esenze ukuthi kuthe nxa sokuqalisa ukuthi izinto zibuyele ukuthi zisebenze kwathola ukuthi inflation isisiba phezulu ngoba idemand yezinto yiyo esisuke yabe phezulu. Kodwa ayisiko ukuthi mhlambe kule lizwe elilodwa elingakhonjwa ngomolo ukuthi yilo ilizwe ilela yenza ukuthi inflation ibe phezulu.
Nxa sikhangela intengo yempahla lokudla ekhanya isiqongile emhlabeni jikelele, khona ngapho ungasitshela ukuthi khona kunjani?
Lalapho kusenjalo babugande, intengo yempahla lezinto nje eziningi ziya ngokuqaza. Kodwa njengoba ngikhulumile phambilini ukuthi into kakhulu eba ngumthelela ekuthenini izinto eziningi ziqanse, ukuba ukudura kwezinto kwenziwa ukudura mafuta. Ukudura kwamafutha alalawo mazwe afana lamazwe ase-Middle East ayiwo a-producer kakhulu i-crude oil. I-crude oil eyiyo egcina isizithi nxa isi-purify bese kuphuma petrol labo-divili labobani bani. Yiko lapho kuba lo mthelelo omkhulu khona kakhulu. Lakhona apha kusafana lakhona ngapho emele ukuthi ukudura kwezinto sekusiya kusiya phezulu kakhulu. Isinkwa into eyithengwa ngemali eyayincane kakhulu kodwa kathesi isinkwa sesiphezulu kwe-£1. Kube sesithi into efana le-fuel, i-fuel kungakaqalisa u-COVID i-fuel yayikuba £1 kodwa kathesi i-fuel isibo £1.45 okulinani eliphezulu kakhulu. Okungangokuthi ngabe kukuthi ayisiko lokhu mhlambe okunye ukuthi mhlambe ungaduri kwe-fuel.
UMnumzana Difa waJabi Bhango Dube ngolandela ezenzakala kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseLondon. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa bazama ukuvimba uMnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe eNkayi. Amazwi kaMnumzana Julius Malema webandla le-EFF kwele South Africa awukuthi kasoze alahle abokuza aduduza abeZimbabwe kodwa abanye besithi bengakhohlwa ukuyalungisa ekhaya. inhlanganiso yezindaba e-site ibhadalela ukulungisa inwele ngemali ngamadola emelika ngamachumi amahlanu kulabo ababhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.